Khathesi se-Central Police Station eHarare basibophele eRuwa, basilaleli ambush eRuwa, basibambe eRuwa, basifake eRolini, basithwala basifisa eCentral. So khathesi se-Central, but akwayenziwa ama-charge.
Belithatha lapho eRuwa, belenzeni? Njalo bathe balithathela
kade sokho smatha njengakhona kuthana baze basenze khona imacheki. So bathi khona sesiphambanisa umthetho kuthiwa yiphosa, so kuthiwa smatha singelamvuma, kulamvuma ukuthi smatha ngaso lesi sikhathi.
Liwenzile lakwenza ngalo ukuthi libatshengise incwadi zenu?
Ya, mbona babe sebebatshengisele cause iloya selibuyile.
Lizama ukubachathisela khonapho batheni?
Vena kulo kukhulunywayo ikuhlosela uphila sangisilingenisaerolini kanti sazobisa lapho eCentral sayalungena emaselini. Abanye bafuqelwa phakathi, abanye badonswa, abanye bekahodelwa ngenyawo jikelwa phakathi khona ngapha lapho esikhona sisamwe phakathi khona eCentral. Isikhathi besingenisa lapha sibila singasiphathanga sibe besihayi, but okwakhathesi hayi sihlezi njabula pro.
Alikezwa ukuthi kuyini abaliyibophele khona?
Hayi, sofa abakasitheli lethu lokhu bekhulume ngayo iphosa, abalokhu bethatha ama-details ethu kumbe bafuna ukuvula ama-docketa ngoba.
Sike sabona eminye imfanekiso lihlezi phansi lihlabela, bekusenzakalani laphana?
Besihlabela sisemoteni khapho sebesidrayiva besiletha ngapha eCentrali, besihamba sihlabela.
Bebelivumela ukuthi likwenze konke lokho?
Bebengasivumelanga kodwa kwasiyalisanga, so besizihlabela besiprotesta ngoba besingekho happy ngento abasiyenze yona. So besizihlabelela izinkomo zethu zonezi ezitrade union.
Ngibona ingani lizaqeda ubusuku bonke likhonapho?
Kukhanya ngani ngoba sokulethi ama-lawyers ethu ake afika kudala esibile lapa lokhu benelabo khona balokhu bethatha ama-details ethu balokhu besibuza kuza ama-next of kin ama-adresa akhanya ngisiyalala khona bangasikhipha siyabuyela siyaqhubeka ngohambo lwethu ngoba sicedanga vena ngoba besesikuma-20 kilometers besesiseruwa.
Licabangela ukuthi balimisele khonokho ukuthi beselifika yini?
Ya, sibona ngakho khonokho ngoba amalungu ethu amaningi lawo kade esevele elungiselele ukuthi basijoyina kusasa. So sazakahle kuyabe kunabantu abaningi kakhulu abazesihlangabeza ngoba besisivumelane thi siyahlangana-ke emahoro.
Usibonile incwadi ethulwe ngumholi wenu umnumzana Obed Masarure esithi lingafika khona ngale emahofisini kamnumzana Mthuli Ncube alisoze lisuke lizahlala aze avume izikhalazo zenu. Libone ngani kuzafezeka lokho?
Ya, sicabangela ukuthi kuzakuba njani ngoba bona yikho ababesabayo sebelokhu besibopha kokuphela. Abafuni ukuthi siyefika khona naye ngoba sifuna ukuhlala azavume.
Nxa ingavumanga-ke ungaphela umnyaka likhona ngale.
Kuthi izikolo ziyavula sokuhlala sikhona ngale.